Into enkolezi khangeleleyo ukuthi kube lezi singathi stability kwi-economy, ngoba into esikhangeleleyo kade sibona silizwe livuka kulenye indaba litshone ngenye indaba. Sifuna ukuthi-ke sithole amathuba loba isikhathi sokubana senelise ukuthi siplane, sikwanise ukuplana loba kuyini esikwenzayo ngoba isiphi isikhathi. Yikho sikhangelele ukuthi kwenzakale, njalo sikhangelele ukuthi aqondise indaba ezenza ukuthi osomabhizimusi lamakampani enelise ukusebenza esikhangeleleyo ukuthi kukhangele indaba ze-productivity, ukuthi i-government yonangokwayo ingangenela njani njalo incedise ngayiphi indlela ukuthi amakampani abe-productive.
Kungatsha zikahulumende lapha ekuphiweni kwazo imali, yiziphi ofuna zihambe phambili ziphiwe imali eningi?
Lapho siyasikhangelela ukuthi ingatsha enjenge-Ministry of Health ibe neyinye enikwa imali eziningi kakhulu, ngoba ungakhangela kathesi indaba yabodokotela ukuthi behlule kuya emsebenzini. Ikwesebenza ukukhangela ukuthi ingatsha ye-Ministry of Health layo ibona ngani iyaphiwa imali engenza ukuthi usebenze. Njalo ukhangele lophahla lwezemfundo lalo lukhangelwe lulendlela yokuthi lungancediswa kakhulu. Sibe sesiya kwi-industry, njalo sakhangela kubana labo laba abe-tourism abayibalete foreign currency lobo i-agriculture bancediswa labo kakhulu.
Ugatsha lwe-agriculture olwezokulima, yebo lutshona luphiwa imali ethe xaxa, kodwa okuphumayo kuyakhanya yini ishoko?
Kufuze njengesizwe senelise ukuzilimela isikafu esifanelayo ukuthi sidle sisuthe. Yikho kuqakathekileyo. Siyakwazi ukuthi ngalesi sikhathi kule ndaba ezinkulu ngaphandle kwendaba ye-command agriculture engane lo mkhosi omkhulu. Njalo sekufuze kwenzakala kathesi, sekufuze kubana labalimi sebebanjwe ngesandla esihle for isikhathi eside. Nxa bengasenelisi ukulima, sokufuze betshiyanele amapulazi bethu abakwanisa ukulima siye phambi njengelizwe.
Udaba lwezisebenzi zikahulumende ezitshona zikhala ngeholo eliphansi ufuna aluphathe njani?
Izisebenzi zikahulumende kufuze akhangele ezinye indlela ezingancedisa izisebenzi lezi ezingakhulumi ngemali phakathi. Lapho siyazikhangele ukuthi abanike singathi ngama-incentives nama-allowance aye ngase imali, ngoba ungananzelela kungakhwezi iy'holo zabo, kuyaletha inflation eningi kakhulu because ihulumende i-biggest employer. Loba ukuthi laba abantwana babo ezikolo zikahulumende bengabhadali imali, into ezinjalo, into eziyafisa zikhangele ukuthi ziyenzakala.